Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine emhla ka 7 Mabasa 2022 uPrexidus Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Bathi uyafihla wena indoda yakulesibha ngoba izinto lezayo ke zithenga ezilana ama microwave onke lawa la wathenga ngani. I'm naba nje ukuthi vele lokhuphiwa abelungu thina into ezilapha zonke siziphiwa abelungu esibasebenzela. Baqeda lapho baphuma la ephandle. Bathi sicela i-R300. Abe mbanikeza leyo 50 rand bayithatha. Ngemva kokuyithatha babentshela ukuthi hayi sisizabona ukuthi sizamenza njani lo buthi. Anti ulo le German ngabe ngithi uye lo rust. Kwahle kwaba yuhamba wathi vele ngamgcina khona. Uba mncane wami uhambile epolice wamcheck. Amaphoyisa afika amtshela ukuthi umuntu onjalo usendaweni nje bamtshisa.
Kulesi zalwane seZimbabwe esibulewe ngokukhandwa ngamatshe emva kwalokho satshiswa. Izizalwane zakwele South Africa ebezidinga abakwamanye amazwe abaselizweni ngokungekho emthethweni.
So kuzaba isikhathi esiningi imobilization kumbe ngathi ukuqoqwa kwabatsha kuzabe kusenziwa ke kulenjini ebhukwini lobuso laphana kubo Twitter, laphana kubo Instagram, laphana njalo kuma WhatsApp groups.
Umanyano weZimbabwe Christian Alliance uthi usungule umkhankaso wokukhuthaza abatsha ukuthi babhalisele ukuvota ngoba abanye abaphathi bezinkonzo abakhulumi ngakho besithi yikuphatheka kwezombusazwe.
Nxa sikhangela ithemi leyo nje sibona kungela kufunda okwenzekeleyo ngani ngoba ababalisi babaphuzile ukuvula izikolo besakhulumisana lo hulumende ngenxa yeholo labo eliphansi. Futhi sekunjalo uhulumende wasethatha elinye inyathelo lokwethusela ababalisi ngendlela ezehlukeneyo. Lokhu yikho okwenze ababalisi bengenelisi ukuthi besebenze kuhle.
Izikolo zivaliwe lamhla kugqitshwa ithemu yakuqala kodwa ababalisi bekhonona ngokuthi abafundi basemuva kakhulu ezifundweni zabo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Kulesi zalwane seZimbabwe esibulewe ngokukhandwa ngamatshe ngemva kwalokho satshiswa, izizalwane zakwele South Africa ebezidinga abakwamanye amazwe abaselizweni ngokungekho emthethweni izolo ebusuku elokitshini le-Deep Sploot eJohannesburg kwele South Africa. Uthuso Kumalo sipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Umkamuye unkosazana nomsachuma utshele Studio 7 ukuthi yena lomkakhe umnumzana Elvis Nyati bebezigwejisele kumakhelwane bebuka imidlalo yokulingisa kumabona kude. Besahleli bazoyixuku lezalwane zakwele South Africa ebeligijimisa abantu bokuza phandle obekuthiwa baselizweni ngokungekho emthethweni. Ngaleso sikhathi baphume babaleka ngokusweleka kwenhlanhla. Unyathi lomngane wakhe babanjwa batshaywa kwabuhlungu kusetshenziswa izigodo amatshe lensimbi besetheswa umlando ukuthi abanamapasipoti njalo bayizigebenga. Ngemva kwalokho baze laye unyathi endlini bafuza endlu yonke bethi badinga umbhobho wakhe bawuswela ngoba engenawo. Babuza ipasipoti yakhe bayiswela. Qede lapho batshaya unkosikazi wakhe bamthathela imali. Bahamba lo nyathi bafika bamkhanda ngamatshe bamtshisa waze wafa. Unkosazana Chuma uthi bazwa ubuhlungu obukhulu.
Bathi uyafihla wena indoda yakulesibha ngoba izinto lezayo ke zithenga ezilana ama microwave onke lawa la wathenga ngani. I'm naba nje ukuthi vele lokhuphiwa abelungu thina into ezilapha zonke siziphiwa abelungu esibasebenzela. Baqeda lapho baphuma la ephandle. Bathi sicela i-R300. Abe mbanikeza leyo 50 rand bayithatha. Ngemva kokuyithatha babentshela ukuthi hayi sisizabona ukuthi sizamenza njani lo buthi. Anti ulo le German ngabe ngithi uye lo rust. Kwahle kwaba yuhamba wakhe vele ngamgcina khona. Uba mncane wami uhambile epolice wamcheck. Amaphoyisa afika amtshela ukuthi umuntu onjalo usendaweni nje bamtshisa.
Umfo wabo kamufi umnumzana kusana Ncube uthi okubazise ubuhlungu ukuthi uNyathi ubeyindoda elungileyo engayazi la kancane impilo yokuganga.
Kuya bamchise ekhona bamchise ngamathaya bamchise lapha ndini amapolice athi amthule saphila ndini bamikele wajawa waphela belonke ezama ukususa amathaya lana bengakhuphi amapolice bamikele belonke bebuza statement but umuntu lo ephila bengamthinti.
Bese kulamalanga amabili zakhamizi ze Diepsloot zitshengisela zisithi abokuza ababuyele kibo. Umphathi ndaba ogatsha lwezamapholisa umnumzana Bhekicele laye ofikileyo kuleli lokitshi kodwa wangayi ukuyakhulumisa imuli kaNyathi usole kakhulu ubugebe ngalobo.
We will not allow communities to take law in their hands. It's a job of the police and nobody else.
Kusenjalo isiphathamandla se-ofisi yommeli weZimbabwe kwele South Africa uConsul General Melody Chawurura uthi bethuswe kakhulu ikubulawa kukaNyathi.
As I speak, the consulate team is on the ground engaging with the host government authorities with a view to establish facts on the ground and also to find ways in which we can support them.
Imuli kaNyathi ithi isilungiselela kuyamncwaba ekhaya kodwa isadinga usizo lwemali ngoba ubesebenza amalanga amalutshwane engelaye uma singcwabisane. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Umanyano weZimbabwe Christian Alliance uthi ususungule umkhankaso wokukhuthaza abasha ukubana babhalisele ukuvota ngoba abanye abaphathi bezinkonzo bengathandi ukukhuluma ngalolu daba besithi yikuphatheka kwezombusazwe. Umqondiso walomanyano umfundisi uSenzwanda uthi bazasebenza lezinye inhlanganiso ukuqhuba umkhankaso lo ezigabeni zonke zelizwe okugoqela lasezinkundleni zebulenjini. Uthi izizalwane zeZimbabwe ezikwamanye amazwe lazo zizaphatheka kulolu hlelo lona luzasungulwa okusemthethweni kusasa. Umfundisi Sibanda utshele usithandekile emhlanga weStudio 7 ukuthi ukholo lwesiKristu luyavumela ukuthi abantu bazikhethele inkokheli.
Le i-youth campaign izayenziwa ikakhulu ebulenjini ngoba sinanzelela ukuthi abantu abatsha abaningi bakubo Facebook, bakubo Instagram, bakubo Twitter, abaningi njalo bakubo WhatsApp. Abasemakhaya sizabadinga ngama-SMS. So kuzaba isikhathi esiningi i-mobilization kumbe ngathi ukuqoqwa kwabatsha kuzabe kusenziwa-ke ebulenjini ebhukwini lobuso, laphana kubo Twitter, laphana kubo Instagram, laphana njalo kuma-WhatsApp groups. Ngakho sikhangelele ama-numbers amaningi kakhulu, sikhangele 16 districts ezifuna ukumobilize kodwa sikhangele iZimbabwe yonke ejikelele. Njalo besifisa ukuthi bona abatsha bazabe betrainwe ukuthi bemobilize abantu bazangena futhi njalo ema-church physically ukwenzela ukuthi bemobilize abantu bekhangelene ngobuso. Ikanti njalo siza mobilize abanenge kulenjini. Thina ngapha esiKristwini yikho sometimes abafundisi abadiscourage abantu bethi hayi lokho kokuregister ukuvota ayisikho into yaseBhayibhelini. Ngakho na siyakhuthaza labafundisi ukuthi bekhuthazeke izimvu zabo ukuthi konke lokho esikwenzayo kuyingxenye yethu. Siyabona ukuthi o-census laba babuyayo uJesu yena ngokwakho waba le census eyayenziwayo la ekhona. Njalo ukuregister ukuthi uthole i-ID kungumthetho weZimbabwe. Ikanti khona vele ukuvota siyananzelela ubabazala kaMose uJetro emkhuthaza ukuthi khetha abakhokheli ku-Exodus. Siyamnanzelela ekhuthazwa laphana ukuthi khetha abakhokheli abangakhangela abantu. Ngakho-ke ukukhetha umkhokheli kuyingxenye yethu njengamaKristu njalo kuyi-responsibility yethu.
Kahle kahle lizawuqhuba njani lo mkhankaso?
Le i-youth campaign izayenziwa ikakhulu ebulenjini ngoba sinanzelela ukuthi abantu abatsha abaningi bakubo Facebook, bakubo Instagram, bakubo Twitter, abaningi njalo bakubo WhatsApp. Abasemakhaya sizabadinga ngama-SMS. So kuzaba isikhathi esiningi i-mobilization kumbe ngathi ukuqoqwa kwabatsha kuzabe kusenziwa-ke ebulenjini ebhukwini lobuso, laphana kubo Twitter, laphana kubo Instagram, laphana njalo kuma-WhatsApp groups. Ngakho sikhangelele ama-numbers amaningi kakhulu, sikhangele 16 districts esifuna ukumobilize ukuthi asikhangele iZimbabwe yonke jikelele. Njalo besifisa ukuthi bona abatsha bazabe trainwe ukuthi bemobilize abanye bazangena futhi njalo emachurch physically ukwenzela ukuthi bemobilize abantu bekhangelene ngobuso. Ikanti njalo sizamobilize abanye kule njini. Njalo ngifuna ukugcizelela ukuthi sisebenza lezi inhlanganiso ezabe zisebenzela ehlangothini lweMashonaland leHarare. Lazo zizakhangela 16 districts, so kuzaba le 32 districts esizabe sizikhava ngalomkhankaso physical, ukuthi lapho sabe sihamba sibonana nabantu. Kodwa ekulenjini sikhava iZimbabwe yonke, sikhava labane abakudiaspora, wonke umuntu ongumyouthi sabe simfuna ukuthi arejiste njalo ayivota inkalakatha yekhampeni esizabalayo kumaKristu.
Lo ngumfundisi Useni Sibanda, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, ubexoxa econgweni losithandekile emhlanga weStudio 7. Izikolo zivaliwe lamhla kugqitshwa ithemu yakuqala, kodwa ababalisi bekhonona kakubi ngokuthi abafundi basemuva kakhulu ezifundweni zabo. Ngakho izikolo ezimbalwa sezikhulumisane labazali ukuthi abafundi ababhala imihloliso lonyaka baqhubeke befunda ngekhefu. Obathabile Masuku sethulela loludaba ngokugcweleyo.
Ukuvalwa kwezikolo kuletha imizwa ehlukeneyo phakathi kwabazali labafundi kubangelwa zindleko zokubhadalela izifundo zekhefu. Umbalisi olilunga le-Amalgamated Rural Teachers Association, uSifiso Hlabangani, uyalandisa. Unkosikazi Methembe Sibindi, umzali olomntwana ofunda ibanga lesine kubanga eliphezulu, uthi ngendlela isimo somnotho esiyiso akubavumeli ukuthi bahambise abantwana esikolo izikolo zivaliwe.
Nxa sikhangela ithemi leyo nje sibona kungela kufunda okwenzakeleyo, ngani ngoba ababalisi babaphuzile ukuvula izikolo besakhulumisana lohulumende ngenxa yeholo labo eliphansi. Kuthe sekunjalo uhulumende wasethatha elinye inyathelo lokwethusela ababalisi ngendlela ezehlukeneyo. Lokhu yikho okwenze ababalisi bengenelisi ukuthi besebenze kuhle, becabanga ngokwethuselwa lokhu. Abanye benikwa izincwadi ezokubaxotsha imisebenzi, incwadi ezinzima ezolokwethusela phakathi. Lokhu kuba nzima ukuthi umbalisi asebenze gadalala ekubiseni imfundo yom.
Unkosikazi Maki Maseko, isakhamuzi sakoBulawayo olomntwana ofunda ibanga lesikhombisa, uthi abantwana basalele emuva okungathandabuzwayo, balesifiso sokuthi bafunde izikolo zivaliwe, kodwa kuningi osokungabavimba.
Ngendlela umkhonomo welizwe ongakhona, kunzima ukuthi sithi abantwana bahambe esikolo izikolo zivaliwe. Asisoze senelise ukuthi sibe sibagadisa ngapha ischool fees sifunakala izikolo zingakavulwa. Njalo nxa bengasoze bavale, kuyamele kubhadale futhi mbijana ukuthi bahambe kuma-holiday lesson. Kunzima, kodwa isifiso sethu sikhona ukuthi abantwana bethu bafunde ngoba basemuva kakhulu ezifundweni zabo.
Unkosikazi Sukoluhle Ndlovu olilunga lenhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Association of Zimbabwe, uthi kunzima ukuthi basebenze kuhle besethuselwa.
Abantu bethu basalele emuva okungadingwayo ngoba kulama-grade amanye abangawafundanga. Ngakho abantu bethu siyafisa ukuthi kube khona okwenziwayo ukuthi bafunde okuningi abangakufundanga. Okunye okusizisa ubuhlungu yikuthi ababalisi isikhathi sonke nxa izikolo zivulwa kumele kube le-strike, bedlalisa isikhathi sona sadlaliseka vele.
Imizamo yokuxhumana lesikhulumeli sogatsha lwezemfundo yehlule ngoba engaphenduli ucingo. Kodwa ngenyanga kaNhlolanja lonyaka, isikhulumeli sogatsha lwezemfundo sazisa ukuthi ababalisi abavunyelwa ukufundisa ezindlini kanye lokuthi benzise izifundo ngekhefu behlawulisa abafundi ngenxa yokuthi baleholo abaliphiwa nguhulumende. Abazali abaningi baveze imizwa etshiyeneyo ngemfundo yabantwana, bethi izinga lemfundo yabantwana bonke elizweni yehlile okutshengisa obala ukuthi kukhona okumele kwenziwe ukuthi kuvuselelwe imfundo yeZimbabwe ezikolo. Zisithi ababhala imihloliso lonyaka kumele bafunde ngekhefu ukuze abantwana bafunde abangakufundanga. Abanye abazali bathi abasoze benelise ngoba belabanye abantwana okumele bebalungiselele ukuthi bayeqala izifundo zika lower 6 ngesikhathi sekhefu, imali zizabakhama. Imele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ulive Talk lamhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela okwenziwa ngabesifazana ukumelana nehlupho ababhekane lazo empilweni. Umbala olithanga usudale inkulumo edalela eParliamente lapho kungasavunyelwa amalunga ebandla leCitizens Coalition for Change CCC ukubana agqoke impahla ezilombalalo. Kube lokuxokozela edaleleli izolo ngesikhathi amalunga e-CCC anqobe kukhetho lwama-by-elections lapho abafike edalele House of Assembly bebophe amathayi alithanga, abesifazane belezembatho ezilombala olithanga njalo. Bagcine bengena ngenkani kuleyo ndawo ngemva kokuvinjwa ngabezomvikela edalele ePhalamende. Umlawuli wedalela House of Assembly uMnumzana Jacob Mtenda utshele amalunga we-CCC ukubana engabuyi egqoke izembatho ezilombala webandla leli edalela ePhalamende. Imithetho yedalela ePhalamende ikubeka sobala ukubana amalunga lo awesilisa akhangelele ukuba igqoke amasuti kuthi abesifazane bavunyelwa ukugqoka izembatho eziveza amasiko abo. Imithetho le ayikubeki sobala ngokugqoka amathayi lezembatho ezihambelana lemibala ezisetshenziswa ngamabandla ezombusazwe. Akuvunyelwa ukubana ilunga ledalela ePhalamende ligqoke okule mifanekiso eveza ukubana umuntu usekela liphi ibandla. Kambe kutshoni lokhu okwehlele amalunga e-CCC? Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxa loMnumzana uCaca Phulo omela inkulumane edaleni lePhalamende engowe-CCC kanye loMnumzana Joseph Chuma owake wamela iphelandaba Mpophoma ekubandla leZANU-PF.
Ukuthatha ngaphi ukuthi abantu babavunyelwa ukugqoka amathayi ayiyelo khona kungekho ebhukwini lemthetho ePhalamende okuthiwa ngama-standing rules and orders. Yikho lapho-ke okuthiwe kuza kuqala kuyekhangelwa indaba leyo ngemva kokuphikisana ngoba yena ubesithi sasa mfuna ukubona ugqoka amathayi ayiyelo ekhuluma laba-representatives abantu njengabantwana. Kwase kucubungulwa-ke kwakhangelwa impumela yakhona ngibona ngazani bekuthe izakhulunywa namhlanje kwakhethwa abantu abazangena kukomithi leyo ezakutsho ukuthi kuzahamba njani. Ngibone ngane ekucineni kwakhona kuthiwe amathayi yelo akusabelanga agqokwe ePhalamende. Okuyinto emangalisayo Gibbs, ngoba phela wena vele kuwardrobe yakho ithayi layo ngiyakwazi ukuthi ulethayi ebomvu kumbe i-blue kumbe e-yellow kumbe emnyama. There are very few colors for amathayi, wonke adlalile somewhere kuna lapho. So thina sikuthi ubona kuyinto emangalisayo kakhulu kubana kungaba le-ruling enjalo ngoba ama-rules wona athi akuvunyelwa ukugqoka impahla ezitshengisela ukusupporta iparty ethize ezile insignia lama-slogan ezitshengisela ukuba ngezeparty ethize. Ithayi, a plain tie eyiyelo kayingeni khona lapho, kayigoqelwa ngama-rules lawo esikhuluma ngawo.
Ye, sizwe ke golide wakwaba edalela ePhalamende uyakwazi konke lokho ukuthi kumele abantu begqoke njani. Akungeni khonapho uyamzile lapho-ke uphule ekhuluma ngalo ludaba.
Kuhle ngoba sikhuluma lo muntu onjengomfowami uCaca Phulo uzele econic njalo eyilaw officer abayibo abahamba ngezomthetho kumadali lawa aweza umthetho njalo aphinde abe yi-law maker engomunye walabo abalungisa imithetho edalela ePhalamende. Siyakwazi sonke ukubana i-TPC iqala ihle yaregister ukhala yelo waba yisimbu yabo iparty, so to say, bahle bathi kona yellow fever, yellow is everything. waba yinto okuthola isinto efana nalokuthola i-identity ye-party ye-TCC. So ke ukuthi kuba nzima ngabe uthola bekucungule kolokuthi nabeku-analyze bebonde hayi this is one of our sort of logo now ngoba talking about i-TCC, you talk about yellow. Noma thina ikundleza kuzani kufisa amakhala amaningi red, green, yellow nalokhu nalokhu asikaze siwafake siwathi nanga ngamaphathi endlela ozinethu siyakugqoka nje lokho balungisa imigalo ekuyingeni kuyi-red kuyi-green akula ndaba lokho kodwa u-TCC specifically ufakile ukuthi uyellow ngewabo bama ngoyellow bathi yellow everything bonke sokuyellow xa begoluma bebesenza njalo so pho-ke nxa sebengeni imvulyana uthi August awuya yindlu engamelanga kube nokuba ndlulana iwenza ngokuthi wena uvela kuyiphi iphathi kumbe uvela kuhlangothi lokuhlala kumbe ulikhiwa ngumuntu omnyama kumbe ulitoka kumbe ulishona kumbe lindebele laphana sokube abantu bezohlangana bonke besenza umsebenzi welizwe so pho-ke kuyini okuhlungu okuhluphayo lona bakhiphe into ehambelana lephathi yabo
isimboli ye-TCC ubuso bukanelson jamisa labo si abathathu abakhulu yiyo ilogo yethu. Ilogo yethu is not the yellow. The yellow color is not our logo. Ngumbala esilawo njengeparty. Uzathola ukuthi iMDC la ile lombala wayo obomvu. Uthole ukuthi iZANU-PF ile red, ile green, ile black, ile white. Wonke lelo imbala. So wena ubona ingazani ama members of parliament yeZANU agqoka amathayi angumhlobo bayo. Nanga ubuzo wami sokumele bagqoka i-orange. Lo umthetho mbona ingazani u-speaker laye usebenzise ukusisa kwakhe kwe-TCC ngesikhathi kuvotwa wasesithi abantu bagqoka amathayi ayiyelo. Kodwa iqiniso ukubana ukufananisa ithayi eyiyelo eplane le flag leZANU-PF kumbe lama emblem lama logo ngibona ngani akusiyonto ekuhambelanayo. Ithayi mina nginje amathayi ngilawo ngilethayi ebomvu ngilethayi eyiyelo mina bemvele ngigqoke ithayi emnyama ngise parliament the other day ithayi eyi-orange kumbe eyi-pink angilayo bani ukuthi ngeforce wangathesa ukuthi ngiyebopha ithayi eyi-pink ngenxa yokuthi kulo muntu osecabanga ukuthi iyelo ngoba akubhalwanga khona lokho kuma-standing rules u-speaker of parliament usebenzisa umbono wakhe kuthiwa i-discretion kodwa la i-discretion leyo akumelanga isetshenziswe ngendlela edlulisileyo nasibone ngani yikho okwenzekeleyo lapha
kodwa-ke golide
asihambeni ngezinto ezi-neutral ezingenankulumo ezingenakudinga ukuthini njengoba ngithilo ithini iZANU-PF azange isebenzise any colour ezawa colour but i-TCC you have made it very clear publicly ukuthi hayi thina very iyelo ngeyethu
siyakuza kakhulu golide quba khonapho-ke ngamafutshane babakhulu
ngiyajabula indlela ugolide akhuluma ngayo ngeyelo konke iyelo everything ibone ngani uyizwisisile i-TCC
umnumzana kucaca phulo ngumeli wenkulumane edalela ephalamende webandla le-CCC elo mnumzana Joseph Chuma owake wamela iphelandaba mphophoma ekubandla leZANU-PF bexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 uZulu wasemaphisa ngezansi emaNdebeleni ukhuthazwa ukubona ahlatshwe ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 phansi kohlelo lwabesibhedlela semaphisa district bencedisana labasebenza kwezempilakahle kungelampathalo abe-community health volunteers olujonge ukuba zonke izakhamizi zihlabele eli jekiseni njalo zithole ulwazi ngobhubhane lolo. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba esemabonyana ekhezi.
Inkuthazo yenziwe nguNduna Ngwenyama Fuyane lapho evula okusemthethweni isakhiwo sedale lenkundla yesigaba sakhe emaphisa emabonyane lapho achaze ukuba yena sewahlaba amajekiseni amabili okuzivikela ku-COVID-19 kunje uthi uselinde ukuhlaba elesithathu. UFuyane uthi ukhathazekile kakhulu esigabeni sakhe ngalabo abalokhe behlehlela emuva ukuba bahlabe ijekiseni elivikela ulaka lwe-COVID-19. Mathonsi wesibhedlela semaphisa district hospital uthi benza konke okusemandleni abo ukufinyelela ebantwini bebahlaba ijekiseni elivikela iCOVID-19.
Njoba sinomkhankaso wokuhlaba iCOVID vaccinations nationwide, thina indlebe zihlala ziphansi silindele imkhankaso le micimbi uhlangana kwabantu. Siyabe sikhona ukuba sibancedise ukuba bahlabe ababe sethule ukuthi bathole inyawo zokufika lula, ababe bengenelisi ngezinye izinto labalobuvila nje. So sibalethela ama-vaccines eduzane. Sibuye sibancedise futhi le-COVID protocols eziyabe zifunakala ngesikhathi nxa besemcimbini yabo. So yiwo amathuba esiwathathayo, siyathaba futhi ukunxuswa la ukuthi sibuye lathi njengoba siyi-stakeholder e-community kodwa sahle savunyelwa lokuthi sinike abantu ama-vaccinations.
UMatron Mathons ukhuthaza abantu ukuba bahlale bethwele amakhadi abo okuvikela igcikwane ukuze bahlabe wonke amajekiseni.
Siyacela sibili ukuthi bebe besondela kancinyani kancinyani njalo belalele okuqakathekileyo kwabo. Siyabonga ngoba besingathembi ukuthi singafika yona u-20 kodwa hhayi abantu babuya sibili abaningi nje basuke batshaywa ikukhohlwa amakhadi. Sesibakhumbuza nje ukuthi hhayi isikhathi sonke bahambe bethwele ngoba lapho abakhona siyabe sikhona. So abaseduze bagijime babuya lawo siloko sibona bethontela kodwa siyabona ukuthi hhayi sizabathola. Besicela nxa kusenza bebe beloko bekhunjuzwa besondela.
Udubo olubhekane leZimbabwe yikuba amajekiseni la ayaphela amandla uma engasebenzanga. UMatron Mathons uthi emizameni yokumelana lalolu dubo sebelanda abantu duze lemakhaya lasemcimbini.
Kuthi ama-hayi-hayi abogogo siwakhangela. Namhlanje siqakathekise i-COVID vaccinations ngoba ama-vaccines alama-shelf lives. So singayekela ukuthi siwagijimise angagcina se-expire. Njalo sikhayelane lo mkhankaso kubekiwe, siyakhankasa singadlula kikho siyahlanganisa futhi lokunye. Okwanamhla kusenze sabala sibonakana umcimbi mkhulu ule attention enkulu ebantwini. So sathi singabadistebhi kakhulu asingene ngomkhankaso wokuphela kodwa siloko sibatshengisa ukuthi ingasondeleka esibhedlela kumbe ngensuku ezibuyayo siza kulanda ngakho konke.
Unkosikazi Sethusiwe Ndlovu ongomunye osebenza kungela mbadalo phansi kwenhlanganiso e-Community Health Volunteer uthi i-COVID iphambanise kakhulu abantwana besikolo.
Community kwamphana singena kwenze health and hygiene. Siyancedisa abantu ekwakheni ama-toilet labozigubhu gear for ukuthi si-prevention i-COVID. I-COVID ingathi isiphambanise kakhulu ikakhulu ebantwaneni bengasayi esikolo. Abantwana bengasayi esikolo kabasahloniphi, kabasakuyela ngendlela yangikhona esasiphila ngayo kakhulu. Ngathi sebesi-abuser langathi nabadala siba-abuser but bona sebesi-abuser.
Unkosikazi Chelesani Mdlongwa osuka ezamanyoni ngohlelo lwe-community health worker uchasisa ngomsebenzi wabo.
Mina ngi-community health worker. Kunceda abantu ngokuthi njengakhase sikhathi se-COVID siyasanitiza, siyakhuthaza abantu ukuthi benze uzigubhu giya, siyaweya ama-under five, siyahambela lezigulane.
Kusenjalo lisiyatshona ilanga layizolo kubhubhe abantu ababili kuthi abaphose bafike amachumi ayisithupha 59 bahlolwe bafumana belegciwane le-COVID-19. Abantu abadlula inkulungwane ezingamachumi amabili lasithupha 26,771 bahlatshiwe okwakuqala ezweni okulethe inani lasebehlabe okwakuqala bedlula izigidi ezinhlanu 5,611,886. Ukuthi abahlabe okwesibili labo sebesedlula izigidi ezintathu 3,575,108. Asebehlabe okwesithathu sebephose bafike ingxenye yesigidi 496,960. Yimele iStudio 7 ngisemabonyane eKhezi, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo Praxidus Jeremiah. Sithi asidibaneni ngo-6 kusasa ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa iindaba zethu lelakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.